Imqotho bathandekayo ukuthi namhlanje besiye emapoliseni kodwa eqinisweni into esihambelayo sesibona ngani ukuchitha isikhathi amapolisa awazimiselanga ukuthi adile le ndaba leyi ngendlela efaneleyo benza ungani bafuna ukuthi indaba leyi iphuthe ngendlela efaneleyo okumqoka nje ukuthi nje lati siyabe sikhangelele ukuthi bangajintsha ukwenza from the way to go amapolisa abethinteke endabeni leyo ngakho ke sesinanzelele ukuthi hayi sithela amanzi emhlanu wedada amapolisa ngendlela ayenza ngayo hawu siyazichithela nje isikhathi kulobu fakazi obuningi osobuke baphuma ku-social media sithe sibuza ukuthi bayabulandelela yini sithole ukuthi hayi benza ungani bamangele lawo ukuthi kade kwenzakalani ngakho ke hayi sithela amanzi emhlanu wedada
akukhona yini amanyathelo azathathwa ngumtsheyiwa wokusa amapolisa emthethwandaba kumbe udaba lonolu luzaphelela khona
kulamanye amanyathelo esesizathi siwathathe ngokuya phambili sizayazisa njalo umphakathi ukuthi ngamanyathelo anjani sesike sahlala phansi sawacubungula sanandelelisisa zonke izinto ukuthi siyibambe njani indaba leyo.